www.ngubabaremix.com. Injalo lento madoda imlaphosi nathi siyando lahleko madoda ngikhala lisiye esinangeni lalela uswe ukuhlala njalo kuzakuyakhathaza ukuhlala njalo kuzakuyakhathaza. umuntu njalo nje asifundisa ukuzibambela ngoba bona bayakhathaza ukuthi benze ngomunye umuntu njalo nje
Empowerment greetings is mistaken for begging.